lingabe lichona njani balaleli siyalamukela ku studio 7 ngensonto mhla ka 21 kunhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abahlala ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni bathi indlala ilokhu ibathwalise nzima. Lanxa uhulumende wathi udinga amacebo okudingela abaswelayo ukudla. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko zehlaziya ukulwisana okuphakathi kwebandla leZANU-PF ikakhulu kusetshenziswa imisakazo kahulumende. Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha, silontungamile inkomo e-Studio 7, lamuhla icubungula ukungaphumeleli kwabantwana bezikolo ezisemathebeleland le-Midlands. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni bathi indlala ilokhu ibathwalise nzima lanxa uhulumende wathi udinga amacebo okudingela abantu abaswelayo ukudla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungani izulu eleneleyo elizweni njalo izifuyo eziningi zicuba. Uhulumende usanda ukuthi udinga imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye yalo, i-$1.5 billion, eyokudingela abantu abayizigidi ezintathu elizweni abalambayo ukudla. Njalo lo mongameli Robert Mugabe wavuma ukuthi indlala le isikusibanga esibi kakhulu, i-state of disaster. Asizweni okwenzakala eMzola ku-Ward 5 eLupane, kungxoxo esiqhube lomnumzana Athwel Makhwelo. Zidla ngapi njalo zinatha ngapi?
Hayi, futhi zidlala ngendlela esezivaliwe. Amazi lapho kuba lamazi agezi kwapho ngathi magodini ziyapontile. Hayi, kade sasithuba ba masina abakhona kwathi kunatha zikhulu ukuba bezisenda kulana ukubhula.
Sezwa njalo kwezinye izigaba zelizwe abantu besithibe sebezithengisa ngemali ephansi ngoba vele zizabafela.
Kakhulu sisakubona bazithengisile indlu yamahambi sezinkani zami sezingibalisekeyidala kuba ziyanathengela amathekitha zamazangu-4.
Njoba sibona lokuthi uhulumende kwezinye izigaba zelizwe kuza bancediswa okwenkomo, lina likaze lizwe lutho esigabeni senu.
Hayi, thina lokusathulo ngoba babe sidinga yana kwethu ngwanila uyakhupha imali manje ukuthi ufide inkomo ufide abantu. Hayi, akukhonseki sasasithatha inhlalo lenzina. Hayi, akukhonseki kuze lokwayo ungadabhisa ngomibisoko ngobuningi kule yawuhlele ukuthi hambi ifoni yathi ukuthi iyafide wafane kodwa ngizuzakhamisela manje manje vele amanzi ekhipho yathwala wapha manje futhi akuhambe sasiyo mjasithela manje futhi intiyanedi inkomo awuthi ngikhuphe imali futhi ngakwaba nje abantu ngabafunda athi sengifunda hayi kuye bangena abantu bese beyabe chiyoda futhi ngoba ubani sina futhi ngoba uyafuneka imali kuye futhi ngoba ukuthi abantwana ngapho sidiko ngapho uyahlisela ngapho amanzi sidinga abantwana sidinga ukufuya hayi awusazi.
Lo umnumzana Athwel Makhwelo isakhamuzi seMzola 4 eLupane sixoxela ye ekhonale eLupane. siphinde saxoxa lo mnumzana Zondo wesiganda ebubi esichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Ngapha izulu lingani ngikubele ngisukuyana mbikana kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo hayi ngathi kunezinye indawo kakhulu indawo ezingani lezibomvu kuyabohawuke usiya kubomagaya kibosikhuni inyathi le hayi ele nezilimo zangkhona vele ziphansi kakhulu kwezinye vele sezithatha alimakutsha sowufika futhi kuwe sokuthi nezindawo ezingani zingapha ngani ebhomland ezilihlabathi esiya kubolukana hayi kungani kuyabukeka kungani kungcono sikuthi hayi abantu okulahlisa umqando lezi indawo ezingani ekungani liyana khona ezilihlabathi hayi bekungani kungconywana ukuthi okomqando bangadlulisa lezi ezinye indawo vele ha kunzima kubi kakhulu khona vele isimo ebantwini lapha sibili indlala imbi sibili ngoba lezifuyo bese sesimene sibi kodwa kwezinye indawo vele okhe zisesimene sibi kwezinye indawo kungani kungcono
bese sizwa lokuthi kulabanye abathengisa izifuyo ngemali ephansi kakhulu ukwenzela ukuthi bezuze imali njengoba bezibona ukuthi sezicuba bekukhona yini khona ngapho njalo abantu sebezigcina yini izifuyo zabo
and then besokuqalisile khonoko ukuthi abantu bethengise izifuyo ngemali ephansi ngoba bekhangela amathokazi last of last week ebethengwa ngama-$100 then lezi ezinye vele zingani ziyabe zingani sezike ngamankomokazi izokade zinam ngoba singathi amathokazi lapha ebubi ebeqalisela kuma-$500 amanye ezinye amanye njalo ma-$600 so sithi amankomokazi ebekuma-4 so ungakhangela ukuthi from 4 esezithengwa kuma-$50 $70 inkabi nxa ebethi bakuzwele nxa ye-150
izulu leli elibe khona livuselele yini emasimini
ezinjengezibomvu indawo ekadile ezibomvu hayi vele sebekhohliwa kula lutho kuba nenkomo khonapho yikho ezidla khona khonapho vele aziphuma zakhutshwanga emasimini zahle zahlala khona kwese kusithi ihlabathi hayi kukhanyayo kungani kuvukile sibili kungani kuzaba nobungcono but ngabantu abalitshwana labo
abantu bathola yini ukudla mbelokhu kule ndlala
hayi ndlala vele kunzima indlala kule kulobunzima ngoba kathesi bekulama amabele la kuthiwa ngakahulumende lapho mina engikhona kunzima ngoba atholwa ngeziphaca ngokwazi ukuthi kuthiwa wena udlala liphi ibhora ngoba kumele uwathole wena ungazakaliyo kakhulu kade kuthiwa ngiyazalukazi bhadli kodwa athesi wakhangela sathola ukuthi hhayi useyizalukazi sokungokokuthi wena udlala liphi ibhora njaninjani
ngezinye indlela kuyenzakala ukuthi umuntu omdala oseluphela engakutholi lokho kudla kutholwe ngumuntu nje osaqinile ngoba kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla
kakhulu ewadini engiyo ward 7 yikho kwenzakaleyo ngezithi bona ngani bekuyi Wednesday khonapho yikho kwenzakaleyo sibili abanye abantu abadala abangalala muntu ongabancedisa baswelile sibili batshele ukuthi khona wena udlalea iphibhora
lo umnumzana Zondo owesiganda ebubi sixoxelayo ecingweni ekhonale esiganda iningi lithi owayengumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo wayedume ngokulwisana labantu ayengavumelani labo esebenzisa amaphephandaba kahulumende afana le-The Herald kanye lomsakazo we-ZBC esaphethe lesi sikhundla. Kodwa ngokususwa kulolu gatsha, iningi lithi uMoyo ubikwa esenguye ohlanjazwa liphephandaba le-The Herald okwedlula abanye bonke abalwisanayo kubandla le-ZANU-PF. Iphephandaba le-The Herald lona lithi umnumzana Moyo usebenzisa inkundla yebulenjini iTwitter ukuhlambaza amalunga ezanu-PF akucele elikhokhelwa ngumnumzana Mnangagwa kanye lomhleli waleli phephandaba usiza Zwayi. Umnumzana Moyo yena uthi iphephandaba leli lisetshenziswa ngumnumzana Mnangagwa labasekeli bakhe kumizamo yokuhluthunela uMongameli Mgabe intambo zombuso. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yena nguye oyiqalayo indaba leyo yokusebenzisa
amaphepha ndaba ukulishana nabanye abantu uzacaba ukuthi ukuthi ngenza ukuthi sekuthukuthele ngiphathe intambo oze kuhanjiswa kwemibiko asayi ama-emissions ka-2013 wazela wathatha abafana bathi ngesikhathi lesi abafana nabesizazo hhayi ukuthi berane-ke amaphepha ndaba lapha ngesikhathi sakhe wayekwenza lokhu wayesebenzisa imidia ukuyathaka abantu nxa yena nawo engaselayo iseva emidia nale sekunguye whois under attack sekubona kurongo so that is what goes around comes around.
Uthi umoyo uzwayi wenza njengomuntu othengela utshwala amawhisky lo kuphiwa izimali zabantwana ezama-school fees ukubana ahlambaze abanye kuphephandaba le-The Herald. Uthi ningamazwi la
ya ukathi ngitshela sithi ukuthi ukuthi kukhona okungahambi kuhle ngokuthi kata le kakufihli ukuthi kakacabanga ngendlela i-Herald ephatha ngayo i-information i-special ngaso kuthiwa igroupu le ethiwa yi-G40 ele-Grace Mugabe labafana abafana nabo-Jonathan Sizwe kasibuye nabo-Patrick Zwau bebanga-ke ubukhosi balaba amadoda afanana nabomnangagwa nabanye bakhe so kuyatshengisela angani i-Herald isapota umnangagwa singazi ukuthi kuyazalwa nkomoni because whoever is the power, if you cannot understand the power, which is the number one of the cabinet decisions, or the teacher, for our money, you have to influence that can extend the immigration of means of information that I call, unless maybe you have the power of the state, which is a telling for information to decisions. So, if you are born here, we are with a hammer than the idea to know.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Dokora utshele idale lephalamende ngeviki edluleyo ukuthi isigaba se-Midlands leMathabeleland yizo ezibhekane lokusilela kwababalisi be-Maths le-Science ukwedlula zonke indawo zelizwe. Njengakweminye iminyaka esanda kwedlula, ziningi izikolo ezigabeni zombili ezingela mntwana ngitsho loyedwa opasileyo lonyaka. EMathabeleland South khona kusilela ababalisi be-Maths abangamakhulu amabili. Ngalokhu uZulu uthi akumangalisi ukuthi abafundi abaningi kabaphumeleli ezifundweni zabo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi ukusalela muva kweMathabeleland le-Midlands kwezentuthuko la kwezemfundo kwaqala kudaladala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Indaba yesayensi nezikolo zemathabeleland asingeke siyithathe ukuthi yindaba esuke namuhla. Yindaba okumele siyithathe up to 1980 ukuthi from 1980 up to about 87 ngesikhathi ezinye kwama-provinces ezimbabwe ezidivelopha kwakunegugurahundi emathabeleland kwakunegugurahundi Midland. Abantu babebulawa, izikolo zazithisha, amatisha ayebulawa angatholakala ezikolo.
UNdebele uthi nxa lungasalungisiswanga lolu daba ngokuphangisa, abafundi esigabeni zombili bazaqhubeka befeyila iScience leMaths, okuyizo izifundo eseziqakathekiswa kakhulu emhlabeni jikelele.
Quarters yabantwana abafunda ama-sciences e-Maths abazeli e-Midlands, abazeli e-Matabeleland, bavela kwezinye izigaba zelizwe ngenxa yokuthi abantwana abafunda e-Matabeleland abayipasi i-Maths, abayipasi i-science. Ngakho lokho-ke abakwanisi abayilelisi ukuthi beyenzele nasingapasi. So in the long term kwa-afecta i-percent e-Matabeleland.
Ingcwethi kwezemfundo njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu uthi ukusilela kwendawo zokufundela ezikhangelane lezifundo ze-science, ama-laboratory kanye loko okusebenzisa ezifundweni lezi ngokunye okubangela ukungaphumeleli kwabafundi.
Njengoba mhlawumbe zingaba khona ezinye izizathu, kuliqiniso ukuthi i-science le-Maths abantwana abaphumi kuhle mhlawumbe kungenziwa ukuthi kuvele nje lokho kuthiwa ngamakhiwa zi-facilities zivele mhlawumbe ziyasilela kulezi izigaba zelizwe.
Ingcwethi kwezamasiko njalo ekhankasela amalungelo kazulu wemathebeleleni umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo uthi udaba lwababalisi abafundisa esigabeni lesi bengenelisi ukukhuluma indima ezikhulunywa ngabantwana ngokunye okubaphazamisayo.
Izikolo zemandebeleni sezagcwaliswa abantu abangaphumi kuleli elemandebeleni ngakho abangalasifiso njalo abangalasese kumbe amandla lothando lokuthi bafundise abantwana. Uyafumanisa kwezinye indawo umbalisi ekhuluma sisebezwakele bekhuluma ukuthi hhayi mina nelele inyanga ukuthi tele anginandizo zemandebeleni ngakho abantu abesetini bese kubonakala ngama-result akhona.
Umnumzana Justin Majale ongumbalisi uthi uvumelana lokhumalo.
Iqinisise kakhulu lobo ungakhangela khona vele ku-education bed ithi umntwana osuka kubanga lika-grade 1 esiya kubanga lika-grade 3 kumele afundise ngolimi likanina ngezigaba ngezigaba omntwakuthi esebhayibhuli sinangesiveni esebulandi ngesikalanga esedwanda ngezindawo nangesifudo lezilindili azizwayo.
Umpofu uthi abantwana be-Midlands leMathebeleland kumele baphiwe indawo emakolishini bafunde ukuze babe yibo abafundisa esigabeni zabo zombili.
Abantwana baleyo ndawo ababe yibo abafundiswayo ukuthi babe ngamatitsha. Okudubayo ukuthi amakoleji eMandebeleni kuphela yiwo ukuthi nxa kuqaliswa unyaka akhiwe uluhlu lwabantu ukuthi thathani lakwabantu kujaliswe ngabantu abavela kwezinye izindawo abendawo yalezi zigaba baswele. Kuqakathekile kakhulu ukuthi indaba le iyikhangele ihlolisise abantwana bezigaba lezi bafunde emakolitshini bangasweli izindawo ngoba baswela emakolitshini akibo. Amanye amakoleji angaphandle wakibo avele kwabakhangeli nje kubakhangela nanti ihupho lapho kukhona.
UMajale yena ofundisa ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo eGwanda uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo udaba lokungaphumeleli kuhle kwabantwana eMidlands leMathebeleland lulungisiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi owenu uNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli Nkomo eStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe umculo weBlack Mambazo besithi Nomathemba.
Nomathemba wamshiya zangwetwa Nomathemba Nomathemba wamshiya
Sekolele
zangwetwa Nomathemba mama Nomathemba mama wangishiya
semnambisa
zangwetwa Nomathemba
semnambisa
zangwetwa Nomathemba
sekolo Nomathemba azabale nencwadi encane
uya Nomathemba
semnambisa Nomathemba azabale nencwadi encane
uyanomathemba
amosemnambi
uyanomathemba
amonomathemba kodwa
uyanomathemba
saxaba na
uyanomathemba
amosemnambi
uyanomathemba
ithemba la
uyanomathemba
awusabhala nencwadi encane
uyanomathemba
amosemnambi
uyanomathemba
amonomathemba
kodwa
uyanomathemba saxaba na
uyanomathemba
amosemnambi uyanomathemba asabhala nencwadi encane mama yemama ithemba la awusabhala nencwadi encane mama ebuyanja ebuyan mathemba wamama ebuyan mathemba mingulu ebuyanja ebuyan mathemba hlaleli ebuyan mathemba.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.